sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwaka zomuhle kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka ludlondlobala elizweni.
It is the practice of the democracy.
Kuzaba
labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF, ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abaphikisayo bathi asevunyiswa ngenkani amanye amalunga ezana uPF angathakazeleli ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni, njalo endaweni ezinengi zelizwe abakhona okwesikhatshana nje ngelanga. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukuvumile lokhu namuhla esithi imbangela yikwehla kwamanzi edamu leKariba. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wokugcina walonyaka owamalunga edale lekhabhinethi. Uthe uhulumende wakhe uzama ngamandla wonke ukulungisisa lolu hlupho. Abantu emadolobheni agoqela eHarare, koBulawayo, eVictoria Falls, eGwanda, eGweru, eMasingo lamanye achiyeneyo bathi asilela kubi amagetsi kulezinsuku. Kusenjalo sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla lezanuPF abafuna ukuba uMongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singenela ngo-2028. Okwamanje amalunga eMashonaland West aqhuba imihlangano ezigabeni ezinengi lapho akhulumisana khona loZulu ngesinqumo esenziwa ngomfufu emhlanganweni we-annual People's Conference koBulawayo esokuthi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni. Kulabanye abangathakazeleli isinqumo lesi kubandla leli abathi uMnangagwa kumele alandele isisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba osesihlalweni lesi akumelanga avotelwe okwehlandla lesithathu kungedlula iminyaka elithumi esembusweni. UMnangagwa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni. Okuhlaziya loludaba sixoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale lezanu PF Central Committee njalo emela isigaba sephelandaba jabalala edale lephalamende.
Njoba ngihlala ngisisho, it is the ye practice lokho esikuthi i democracy awutshengisa ukuthi umile omunye unyelo ba lombono wakhe ukuthi ufuna ubana into zihambe kanjani akulanto embi ngakhona ukwakwaliswa umongameli wazikhulumela ukuthi hayi yena usenele ngo 2028 kodwa ke abanye abantu bathi hayi bona bafuna ngabe uyaqhubeka so yimbono yabo osokusele yintoa ubona kanti ubona kukwenzeka kanjani ke khonaoku kuphela kodwa ke uba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngethemba uyakwazi ubana likhona eliyiqula kwalaba phakathi wezanupf abangavumelani nakho abanye bavumelani nakho yikho oku-health in any organization uthi ona vele abantu basoze bababona ngelisho elifana naye abasoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana osokusala kuphela ukuthi khona sizelwa kwalotata the majority takes the day kuphela nje
singathi-ke ematerland region lawo bulawayo likwenza nini khonokho kwenzakala kwezinye indawo
kayisiyo command issue phela le into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza so nxa ubona kungenzakala kushi na abangafuna ukukwenza ngabe bengafuna ukwenza bangakwenza kuba usenze bekwenze akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyatshiyana so awungeke wathi ufuna kuzenzakala kumba usenze kwenzakala okukhona yokuthi ona labasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonokho so nalabo abangakenzi kuthi ukuthi hayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa into ekhona ikumele lokuthi ubonte una kuzaphuma kanjani kuzaqhubeka kanjani
umnumzana Joseph Chuma ukudale lezanu PF Central Committee njalo umela iphelandaba chabalala edale lephalamende ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 siphinde saxoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele
iZANU-PF igcwele lalokho okubizwa ngesilungu kuthiwa i-deception bagudu kukho kakhulu uzakhumbula ukuthi khona e-conference i-resolution le kayizange iphume kakuhle ngoba umnumzana umnangagwa wayethe yena akafuni third term ngenxa yokubana ihamba against i-constitution yelizwe kodwa izanu ngenxa yobukliwi abagcwele ngakho sebehlukumeza lalabo abangavumelani layo indaba ye-third term ngokubona kwami indaba ye-third term kayisiyo ndaba yezanu-PF kuphela indaba yokuthi abantu bezimbabwe baphikisane layo ngalokho kuthiwa yi-truth and name kufanele sidefende i-constitution yelizwe sesikhathele ngabantu bezanu abazenzela umathanda abangeke baqhubeke besenza umathanda especially ngeconstitution umnangagwa angahlala abe ngupresident wabo kuzanu-PF asilandaba kodwa upresident welizwe ku-very clear ngamathemu amabili wonke umuntu owezimbabwe kufanele akudifende including laba abakuzanu-PF kufanele bakudifende kodwa-ke ngokwazi kwethu aseqalile-ke amanyala
yes ngathi kodwa kuyabheda ngani khonokho baba mlalazi
impumela yakho ikuthi kuzaba labantu abazakufa kuzaba labantu abazaxotshwa abantu abazatshaywa ngenxa yoku-opposa leyinto kuzanu-PF ngoba siyazi ukuthi i-violence internally iyenzakala i-violence le ingadlulela even externally ngoba ama-opposing parties ama-civic society bazayi-opposa leyi indaba kuzaqala ukuhlukunyezwa kwabantu so isiphetho sakhona lathi silindile ingqobe isikuyena umnumzana omnangagwa uma engahlale elizwini lakhe ayistophe hayi kungaba kuhle
umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa uhulumende wakwele Botswana usephike imbiko ethulwe liphephandaba le-Tuesday Grill ethi umongameli Duma Boko usanda kuphiwa isipho senkomo ezilitshumi ezohlobo lwe-ankole ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umabhalane omkhulu kaBoko unkosikazi Emang Mutapati uthi iphephandaba leli liqamba amanga aluhlaza ngenjongo yokungcolisa igama likaBoko. Uthi abakunhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana kumele bethwalise iphepha leli nzima ngoba lisenge ezimithiyo. Kodwa abahleli bephephandaba leli elethulelwa uZulu ebulenjini beinternet bathi kuliqiniso abakukhulumayo. Bathi akumelanga uMutapati owayekhokela inhlanganiso ye-Editors Forum kwele Botswana abethusele ngoba bona bathapha izindaba ezitshisayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba kanye lonobhala omkhulu obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Sizame njalo ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zesigodlo seZimbabwe kwele Botswana ezingaphendulanga imibuzo esizithumele yona. Ngesikhathi lesi sekhefu leKhisimusi lokuqala komnyaka omutsha sokusondele, abazali bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela abanye abatsha abaziphatha ngayo. Abanye abatsha basebenzisa ikhefu leli ukwenza imidlalo ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, lapho abathatha khona izidakamizwa lotshwala, abanye besiya emacansini labantu abanengi ngesikhathi sinye lokunye okuthiyeneyo. Ngomfumfu lonyaka kulabantwana abangamachumi amathathu lasishiyangalombili 38 ababotshwe ePhumula South koBulawayo ngemva kokutholakala bekuvuzu party. Omunye umama wakoBulawayo unkosazana Panashe Mpofu wathola umntanakhe labanye besephathini efana lala mavuzu party ngenyanga edluleyo, wabotshwa esetheswa umlando wokutshaya abantwana kodwa wasekhululwa inkantolo yaphezulu e-High Court kuyona le iviki. Wabotshwa ngemva kokumangalelwa ngomunye umzali esithi umntanakhe katshaywa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lezinye inkokheli zabatsha. Lenye inkokheli yabatsha ekunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uChris Fundirwa.
Crisis elokisa khona ukuthi ama-youth special around Christmas baba ngumhlambi kazelisile. Wenza baba lesindi, so to speak, baba lesindi sebenza izinto that are not detrimental kubo. They do ama-sex parties where there is a lot of alcohol and there is a lot of sexual activity and drug abuse, alcohol abuse. So engingakusho mina as a young person ukuthi as young people the only thing esiyabe sinayo is cards. And these things like who engage in ama-sex parties, they deprive us of time because it's kind of like we're going to watch. That means they've already lost time. The reputation of your food as a young person. And there's a therapy, there's a tendency to, once they arrest you for such, they release the name. So some of these young people, they are going to want to see you, they are going to university or they are going high school, you still have a bright future ahead. But once it is a publicized like that, it is completely destroyed your future. So now we have to think about our future as young people, especially around this time. 3 minutes of enjoyment will pay.
Lokhu kungabe kubangelwa yikuyini?
Ibuyengeka because nxa umuntu eyedwa kunzima ukuthi abe lengqondo enjalo, but lapho abahlangana khona kuba lula ukuthi bebe-decide into engalungile and akula muntu abiza kuthi hayi guys into esiyenzayo leyi I don't think ukuthi izasinceda.
Abazali bona ungathini kubo?
Inkinga yokuthi idubolo esilalo ayisinto engalungisiswa ngumuntu oyedwa. Indlela engiyibona ingcono yokudila lo dubololo yokuthi abazali sibambane. Xa usazi ukuthi ngumzali ule mntwana wakho, umntwana wakho ulabangani, make sure ukuthi wazana nabazali balowo mntwana. Abazali bona bodwa bebambane. Siyabanjalo abantwana labo bayaswela amandla okuthi beyengani cause ngoba besazi ukuthi abazali bethu basikhayele sonke.
UChris Fundirwa yisiphathamandla senhlanganiso yeZinasu njalo ngosakhulayo wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Abantu abanengi bathi umnyaka ka-2024 ububathwalise amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi. Njalo bathi bakhulekela ukuthi isimo siguquke ngomnyaka ozayo. Ungqwele Dube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthi athole amanzi aneleyo futhi ahlanzekileyo. Kodwa ukoma komkhathi okuphehlwe isikhudumezi se-El Nino kuchiye izigidi lezigidi zabantu emaphandleni lasemadolobheni zingelamanzi. Edolobheni lakoBulawayo uDubo lolu luphoqe umasipala ukuthi atholise izakhamizi amanzi okwelanga elilodwa kuphela ngeviki kulandela ukutsha kwamadamu abalisa ele apha lele lowancima kanye lelemzingwane. Ngelanga idolobho leli lidinga amanzi angena kumamegalitha alikhulu elilamachuma isithupha lanhlanu 165 megalitres, kodwa umasipala wenelisa ukupompa amamegalitha ngamachuma esitshiyagalolunye 90 megalitres kuphela. Sikhuluma nje abahlali abaningi sebephila ngokukha amanzi ezikotsho lasemthonjeni engavikelekanga okulakho ukubangela imikhuhlane efana lowekholera. Umhlali weLobengula West uNkosikazi Mulaphembela uthi sebelenyanga ezintathu kusiya kwezine bengelamanzi avela kumasipala. Ngokunjalo uthi bakha amanzi agobhoza egangeni lanxa bekunanzelela ukuthi engabagulisa.
Amanzi afika aphela phansi ke umeuli khonapha after 3 months aphela phansi lekithathu zikha khonapha nje.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zibone kungcono ukuthi zifakise amatanki amakhulu ezindlini ukuze zigcwalise amanzi lapho avulwa khona. Omunye wazo ngunkosikazi Pamela Shidono ohlala elokitshini le-Old Luveve.
Sacina sicabanga ukuthi sifake iJojo even ikosta kodwa sekungcono nokuvuka sisiye ezibhoraneni siyalayina ingamanzi sinabantwana futhi eyi.
Umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulter utshele iStudio 7 ukuthi amanzi akhona kwamanje emadamu aleli dolobho ayisilinganiso samachumi amabili lanhlanu kuphela ekhulwini 25%. Uthi kule mizamo eminingi abayenzayo yokulungisisa udubo lwamanzi.
We would like to do an exploratory drill of Nyamantobo to see if we can deepen those boreholes and widen the diameter.
Sibona kungcono ukuqhelisa amagodi enyama endlovu akhwifa ukwenzela ukuthi akhiphe amanzi amaningi ngoba sithola amalutshwane kuwo. Sifuna lokuyakha i-glass block dam. Bengisemorokho ngisiyadinga uncedo e-Africa Investment Forum.
Uhlelo lwezambezi Water Project ngolunye lwamacebo abikwa elakho ukuqeda lolu dubo. Njalo uhulumende uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani kodwa lusamile okwamanje lolu hlelo ngoba uhulumende ngelamali. Abahlali bedolobho leGweru labo bathi bahlutshwa ngamanzi kakhulu lonyaka lobanje amadamu abo abalisa eleGwenoro lele amapongopwe elamanzi aneleyo. Umasipala uthi udubo yekusilela kwamagetsi. Unkosikazi Sikhanyisiwe Lunga uthi abesifazana basengozini yokubanjwa ngamasela kuleli dolobho ngoba behamba imango emide ukuyadinga amanzi.
Indawo abahamba kuzo besiyadinga amanzi esikhatshana which sokuyingozi especially ebantwini abesifazana kuyingozi kakhulu.
Usodolobho weGweru umnumzana Mathintshi Voko utshele iStudio 7 ukuthi sebecabanga ukusungula uhlelo lokudonsa amanzi besebenzisa amandla elanga isola njengoba amagetsi ehlala engekho.
We are not pumping very frequent.
Amanzi sesilawo sibili. Okusihluphayo kwamanje ngamagetsi ukuthi sipompe amanzi afike ebantwini. Nxa amagetsi ekhona senelisa ukupompa 64 megalitres ayenela abantu.
EHarare lakho udubo lwamanzi soluleminyaka lukhona ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukwehluleka kukamasipala ukuwahlambulula ukuze asebenziseke. Lokhu sokuke kwadala umkhuhlane wekholera obulale abantu abaningi eminyakeni edluleyo. Iningi lithi likhulekela ukuthi izulu line kakhulu ligcwalise amadamu emadolobheni ashiyeneyo lasemaphandleni ukuze udubo lwamanzi lube yimbali kungenwa nje eminyakeni omusha oka-2025. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlele izik 2 billion athi izasetshenziswa kunhlelo zokwakha amadamu lokutholisa uzulu amanzi ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo inguNgqwele Dube.
Kwenzi phathelane leMelika, amapholisa esabelweni seWisconsin athi asaphenya udaba lomfundi wesifazana oleminyaka elitshumi lanhlanu 15 ohlasele esikolo sakhe ngombhobho izolo wadubula wabulala umbalisi oyedwa lomfundi qede wazidubula laye wafa. Abanye abafundi ababili balimele kakubi njalo balaliswe esibhedlela. Izehlakalo zokubulawa kwabafundi ngemibhobho esikolo zivame kakhulu eMelika, futhi imizamo yokwethula umthetho olawula ukuthengwa kwemibhobho ihlala isehlula ngoba akula kuvumelana phakathi kwamalunga edale lephalamende awebandla lamademocrats lelamarepublicans. Sixoxe lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weMelika.
Into le vele iyakhathaza eyokuthi abantwana bale access kwimibhobho at their disposal ngoba i-society esihlala kiyo kathesi ngathiwa kulabantu abaningi abangala stability mentally. So sikubone eMichigan laphana I think a year ago or some time ago abazali bethengela umntwana wabo umbhobho when he was declared to be mentally unfit. So konako, it's a very, very sad development. Ngoba ababalisi bahamba esikolweni ukuyencedisa abantwana bethu ukuthi babe better in life, and uyabungakhangeleli ukuthi umntwana uzabuya lesikhali adubule wena mbalisi lomunye ngantho bayahluphana. Because siyakwazi ukuthi iminyaka yena le yama-teenagers ingathiwa is the range yomntwana yena lo kule development engathiwa ihamba masinya, but akusela abantu surrounding the families abangancedisa ngokuthi babe ngama-outsources for i-frustrations abantwana.
UTrump lebandla lakhe lama-Republicans njengoba sebelawula amadali omabili ephalamende ubona bengafaka umthetho yini ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho.
I-gun lobby isupporta uTrump and babefuna ukukhuluma ukuthi kungafakwa imithetho eyokuthi kube lama-background checks lokufaka ama-register okuthi in all the 50 states abantu babekwazi ukuthi umuntu lo selombhobho and he is capable and mentally fit. So khonokho lakho nganto akuyahlupha ukuthi bazatshintsha imithetho both Democrats and Republicans. Hayi, lokho angikuboni ngoba bagijima nge-Second Amendment ethi yona it is a right ukupossessa isikhali or umbhobho for your defense. And siyabona ama-states amaningi alomthetho othiwa stand your ground. I-stand your ground kuthiwa umuntu engabuya within your personal space lawe ungamhambisa kuNkulunkulu khonapho.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2024 ubugcwele inhlupho ezinengi lokunye okulutshwana okuzenze zathaba kancane loba bezikwazi mhlophe ukuthi zihleli elizweni labanikazi. UThuso Khumalo uyalandisa.
izizalwane zeZimbabwe eziningi zithi u-exemption permit kumbe ama-ZEP lubalalise phandle kwengubo umnyaka wonke njengoba aze aphelelwa isikhathi kungacaci ukuthi uhulumende uzawavuselela kumbe hatshi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Nqakutho Mabhena uthi kube le njabulo enkulu ngesikhathi uhulumende esengeza isikhathi sala maphemithi.
Lokho kulethe esingathi ngolwasemzini i-relief kulabo abaphethe izincwadi zokuhlala kuleli lizwe leSouth Africa ezibizwa kuthiwa ngamaZimbabwe exemption permit. Yinto esiyibone abantu beZimbabwe begijima kakhulu ngakade beyilandelela kuma-social media platform lakwezinye indawo zokuxhumana.
Kodwa kabanye bathi akusizi lutho ukwengeza ngomnyaka owodwa kuphela ngoba ikusasa yabo kwele South Africa isele ilokhu ibuvilibana. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi indlala ebhahileyo ekhaya ibadlise imbuya ngoluthi njengoba izihlobo ekhaya bezikhangelele kubo kuyo yonke into eziyidingayo. Uthi okubaphathe kabi ukuthi phezu kwale indlala uhulumende ubalise ukuthi bathenge inhlanyelo lemvundiso efertilizer eSouth Africa.
Kumhulumende ufuna abantu baqhubeke endlaleni ukuze ebekwazi ukuba faka amatomo nxa belamba. Besizwa ngo-9 ebusuku, abantu besithi balwake befike ngo-9 ekuseni basezimalayinini kwezindawo emangwe le abakanikwa. Inhlanyelo yakhona irola ikabuyi le letha inhlanyelo le-fertilizer.
Abanye bathi umnyaka ubaphelele nzima ngenxa yemikhankaso eminingi ebibhekiswe ekuthini kuxotshwe abokuza. Lokhu kubuye kwengezwa inzondo edalwe kufa kwabantwana abedlula amathuma amabili ngemva kokuthenga ukudla ezitolo zabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi okubakhathaze kakhulu ukuthi imikhankaso eminingi le ikakhulu kubotshwa kwabantu abasebenza endaweni zokudlela lezindleleni bekungathi ibhekiswe kakhulu kuzizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-operations ede yenzwa lapha eSouth Africa ubotshwa kwabantu baseZimbabwe bechaywa behlukunyezwa ngenxa yesimo sedala ngezepolitiki ekhaya engathi mhlawumbe into ezihambisana ukuthi kathi why sengathi abantu bakithi bahlukunyezwa kakhulu.
Abanye bathi okubephule inhliziyo kakhulu yikuthi ngemva kokuphuma kobe ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi abacabangela ukuthi ubezonda abantu bokuza kungene omutsha umnumzana Leon Schreiber abathebe sathokozile waqala uhlelo lokuzingela abangalamaphepha. Bakhona njalo bathi badaniswe ikwehluleka kukahulumende omanyano ukukhwaza kuzwakale ngenkohlakalo lokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe okungezinye zezinto ezibangela ukuthi abantu babalekele kwele South Africa. Udaba lokwethulwa kwe-ofisi yamapasipoti e-consulate e-Johannesburg lulethe injabulo kwabaningi kodwa yaphangisa yaphela kwamazolo sekuthiwa ipasipoti eyodwa ibiza amarandi aphosa afike inkulungwane ezinhlanu zamarandi 5,000 rands. Mele Studio 7 ne-Johannesburg kwele South Africa enguthuso Khumalo.
Live Talk The Connection namuhla sixoxa ngabasakhulayo abasebenzisa izidakamizwa, ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo kanye lokuya emacansini mahlayana, ikakhulu ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Ayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamandla kagesi luqhubeka ludlondlobala elizweni. Sebekhankasa ngamandla eMashonaland West abebandla leZANU PF abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni loba isikhathi sakhe sokusuka singafika ngo-2028. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.